Kawafuna womathe ngiza ngoba bebethengi amafutha nge-price ephansi. Bethengisa, bethole i-profit eningi ukuwedlula imali ababethenga ngayo. So amafutha akhona emagarajini, amafutha akhona lapho abathenga khona, kodwa abasafuni ukuthi basebenzise izimali abazitholayo ukuthi bathenge amafutha. Kodwa angiboni njengani amafutha ukusilela kwawo ukuthi amafutha akuhle.
Abakufunayo lapha yini, ikukhweza intengo mhlawumbe ifike kubo $7 njengalokho kuke kwenzakala kuThanda?
Ize nxaze ngakhweza intengo, indaba ebekhona ukuthi abanye abalama-service station ikakhulu abantu ama-individuals abalama-service station bebedinga ithuba lokuthi bazuze imali ku-Reserve Bank nge-1 to 1 bayithengise ku-parallel market bazuzele ama-profit amakhulu bengathengisanga ifika langikhona. Kodwa kathesi njengoba uhulumende ukuthi umuntu wonke makathenge imali ku-interbank market, sebebona njengani awusebenzi kwi-profit. Kodwa ngibona njengani ukuthi bayakhonona ukuthi ingani i-Reserve Bank yesula i-1 to 1 ababethenga ngayo. Kodwa ngibona njengani i-Reserve Bank iyayenza into kumele babe benze umhla weqala i-interbank market.
Umphathi ntambo obona ngendaba zamafutha ezimota umnumzana Fortune Chasi ukhangelelwe ukuhlangana laba magaraji namuhla, ubona belulungisisa yini lolu daba?
Ngibona njengani uzawatshela ukuthi laba abafuna ukuthi bathenge lokuthengisa amafutha kumele benze okufunwa yi-market. I-market izifuna ukuthi abathenge amafutha bathenge amafutha bethengisela abantu. Zisenza i-profit enzakala ku-fuel industry, kumele behlise iduty elingena ngalo amafutha. Kodwa ngibona njengani akumelanga uhulumende isubsidize amafutha ngoba amafutha athengwa phandle kwelizwe. So ngibona njengani ubabuthathi kumele abatshele ukuthi labo abafuna ukuthi baqhubeke bethengisa amafutha kumele bawathengise besebenzisa ama-profit margins akhona globally kuma-markets akhona, atsho ukuthi bezuze imali beyithengise bethengise ku-parallel market benze ama-profit abakhulu ngoba